Ekhuluma le-Studio 7, omunye wabakhokheli benkonzo u-Reverend Useni Sibanda, ongumqondisi wenhlanganiso e-Zimbabwe Christian Alliance, uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Besihlanganisa amabandla akobulawayo ukuthi sithandazele ilizwe lethu le-Zimbabwe.
Umnumzana Lungile Ndlovu, ongumhlali wakobulawayo, uthe ukuthandaza kusiza uZulu ahlale esethembeni njalo ukubambanisa abantu.
Imthandazo sibone ngani iyanceda ngoba yenza abantu bahlale besethembeni, abantu bathandazile sibili izinto zenzakala.
Osebenza le nhlanganiso ezizimele zodwa umnumzana Mthokozi Sindebele uthe kuyancomeka kakhulu ukuthi abezokholo benze umsebenzi oncomekayo kakhulu njalo kumele imithandazo iqhubeke kuthandazela inkokheli ezintsha.
Okwenziwa ngama-chest okokuthandazela ilizwe kakhulu sikhangele iwanga esingena kilo kuyenzeka kakhulu.
Unkosikazi Nkosi Nesisa Thambo uthe ukuthula yinto efunwa ngumuntu wonke elizweni, ngakho kuyasiza ukuthi ilizwe lithandaze ndawonye.
Ukuthandaza kwethu kusebenzile kakhulu ngoba konke okwenzakaleyo ngokuthula asizanga ukuthi abantu babimele, akula bantu abatshayeneyo, akula bantu abalulaleneyo. Ngakho hhayi, uNkulunkulu usebenzile sibili namashesha asebenze kakhulu ngokuthandaza.
Imithandazo yokuthi kube lokuthula elizweni yamukelwe nguZulu elizweni lonke jikelele. Amalunga edale lephalamende lawo aqale ngokuthandazela ilizwe emveni kokuqhuba umhlangano wawo wokususa umgabe esihlalweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.